So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 26 Mpalakazi 2022 ilanga leBoxing Day nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ilanga leKhisimusi elalonyaka belindikindiki ngenxa yokuvalwa kwamanzi lamandla kagetsi ngapha iningi lingasela msebenzi.
Vele, I don't agree with abantu abahamba beselebrate ngokuphuza utshwala. Uvele umuntu uyabeziphuzela utshwala, but abesethatha ilanga leChristmas alenza ngazathi kutshwala ilanga lokuselebrate. How do you celebrate uJesu Kristu odadliwe?
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni zithi lanxa indingeko zokuthi zithakazelele ilanga leKhisimusi bezikhona, udubo ukuthi leli langa emazweni liduma.
Kuyilanga nje elihle elibusisekile kakhulu, kodwa lapha eMelika ilanga leKhisimusi liba too commercialized.
Kambe ukuqhubeka esikhundleni okuza kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungaba kusithoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe?
Nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbekezanga icala ngikantolo zombamba emsula ungazimbamba emsula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lonyaka belindikindiki ngenxa yokuvalwa kwamanzi lamandla kagetsi ngapha iningi lingasela msebenzi. Lona leli langa selithathwa njengelanga lokujabula nje kuphela kungela kukhumbula uNkulunkulu lendodana yakhe uJesu Kristu. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ungezwa sokukhala lezingoma emsakazweni lasezitolo ezithengisa kutshiyeneyo uhle wazi ukuthi iKhisimusi isifikile. Iningi lamaKrestu baluqakathekisa kakhulu lolu suku lweKhisimusi ngoba besithi lusuku lokuzalwa komsindisi uJesu Kristu. Umfundisi webandla lamaZayona uBishop Louis Guduza uthi indlela eqodwe yokunanza lelanga ikungena emthandazweni abantu bekhonza bebonga isipho esinguJesu osindisayo.
Mina vele I don't agree with abantu abahamba beselebrate ngokuphuza utshwala. Uvele umuntu uyabeziphuzela utshwala, but abesethatha ilanga leChristmas alenza ngazathi kutshwala ilanga lokuselebrate. How do you celebrate uJesu Kristu odadliwe?
Kodwa ke lolu suku alusathakazelelwa ngamaKrestu kuphela, sekulikhefu elithakazelelwa umhlaba wonke jikelele. Kanti ke ingoma zokuzithokozisa lamanzi amponjwana yikho okuhamba phambili ngaleli langa. Ingcitshi kwezomdabu uMnumzana Sidumo Nyandene uthi kuleqi iso ukuthi kuzwekazi leAfrika ilanga leKhisimusi langena njengesiko lesiKristu, kodwa ke okhokho iningi labo abangekho esiKristwini badinga indlela zokulithakazelela lelanga.
Emnyakeni lapha nabo umkhulu wethu sebemukele ukuthi sekunoKhisimusi, bebesenza amadili ebeutshwala kuhlatshwa inkomo kujaculwe yenziwe yonke kuculwe yonke leyo nto kuculwe ingoma zesintu.
Kodwa kakhona amanye amaKristu angalinanziyo leli langa. Umvangelo zibiza njengombhalo weBhayibhili uMduduzi Mgutshini uthi abukho ubufakazi bokuthi uJesu wazalwa aleli langa. Ngokutsho kwembali yaleli langa etholakala engwalweni eziningi kugoqela logwalo lomthombo wolwazi iBritannica, umhlaka 25 Mpalakazi bekulilanga elithakazelelwa isizwe samaRoma endulo uJesu engakazalwa. Ngalesi sikhathi bebethakazelela ukubuya njalo kwelanga ngemva kobusika. Isikhathi ke lapho abebesenza khona amagigi kudliwa kunathwa lokuphanana izipho. Ngokutsho kwalo umthombo wolwazi, amaKristu aqale ukuthakazelela lelilanga njengelanga lokuzalwa kukaJesu ngenkuthazo yombusi wamaRoma uConstantine owenza lokhu ngemva kokuphenduka kwakhe esengumKristu. Umvangeli uMgutshini uthi ubufakazi obukhona yikuthi umhla ka-25 kwakulusuku lokuthakazelela ilanga okwakungesinye sezithixo zabesizwe samaRoma endulo.
Ukhangela kahle indaba le yeKhisimusi, abakholwayo labangakholwayo bayaluthokozela lolusuku, kumbe ngithi bayalucelebrate usuku lweKhisimusi, okuveza khona ukuthi indaba leyi isaseyimpica abadala, ngoba kumele kube lomehluko umuntu okholwayo nomuntu ongakholwayo ukuthi ulwemukela njani lolusuku lweKhisimusi. Xa ungathatha iBhayibheli lakho ulivule usukusela kuGenesis usiya kusambulo, ngeke uthole abantwana benkosi becelebrate lolusuku lweKhisimusi.
Inengelitho okuqakathekileyo ngalolu suku yikuthi amakholwa amakholwayo ikhefu leKhisimusi selibaphe ithuba lokuphumula, ukubona isihlobo labangane kanye lokuzijabulisa. Minister 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ukubeka isikhundleni okuza kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Enye inkokeli kahulumende wele South Africa egoqela unkosazana Dlamini Zuma labanye abanqotshwa kukhetho olusanda kudlula babesekela uhlelo lokuthi izizalwane zeZimbabwe ziphiwe ama-permits. Sixoxele lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eyeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina kithi njengeZimbabwe Community in South Africa, hayi kuyinto esizoyamukela, ngoba ukukhetha ukukhethwana kwabantu base South Africa kuyintando kaZulu wase South Africa, njengokubusa kwebandlalelo elibusayo namadelegate ngendlela abona ngayo umthungameli wabo ephethe ngayo. Kungakho thina sikwamukela njengoba nje kunjalo.
Manje ukukhethwa kuka Ramaphosa kuyatshengisa na ukubana amacala aweteswayo awalasisindo na.
Into esiyake sinanzelele thina ngeSouth Africa ukuthi kuyehlukaniswa izigaba zomthetho, ijudiciary, parliament ne executive, ukuze kufike lapho ukuthi into ayidibaniswa, political affairs and legal affairs ziyehlukaniswa. So njengoba iANC yona yakhetha ukuthi akunga adopta ireport ethi yena uRamaphosa mhlawumbe kungenzeka ukuthi wayese imithetho, kusho ukuthi khona yikho lokhu iANC ekukhethayo, andiyakuzwisisa ukuthi umthelela wakho utshoni njengebandleli busayo, ngoba ukubusa kule mithelela ehlukeneyo, ngoba nakho futhi ukubusa akutsho ukuthi izinqumo zokwenziwa nje, kumele kukhangelwe izigaba eziningi zokubusa ukuthi kutshoni phambili.
Nxa ukhangele okwenzakalayo khona ngapho kwele South Africa, ungathini nxa uqathanisa lokwenzakala eZimbabwe emabandleni ikakhulu ibandla elibusayo, kuyetshengisa yini ukuthi kulo mbuso okhululekileyo okantando kaZulu?
Khona kutshengisa khona ukuthi umbuso wentando kaZulu vele ukhona la South Africa, ngoba nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zizombamba emsulwa kumbe zimbambe emsulwa, kumbe kusazophikiswana ephalamende, kumbe kuzokuphikiswana ephalamende, ngoba kuzosetshenziswa ipolitiki, ngoba kuzosetshenziswa ipolitiki ngodaba lwakhe. Kuyacaca nje ukuthi into yakho nikhuwa iqhutshwa ngokuphikisana nje, hayi ngezempi noma ukubulawa noma ukuboshwa kwabantu. Abantu bahambile bafika ku-conference bakhetha lokho abakukhethayo, bavumelana ukuthi umuntu lo nguye abazomvuma ukuthi abe ngumsekeli wabo, bamsekele abe ngumphathi wabo. So kuyatshengisa nje khona ukuthi iSouth Africa yona isebenzisa democracy ekubuseni, ngoba noma bengazwani enkulumeni ethize, noma bengazwani umzwane womuntu othize akukho kuba lodlame ngenxa yalokho kuba nje ukuthi into ekhona iphikiswana bahambe bayophikisana baqede baqhubeke ngemini ngokuphatha izwe labo
umnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe community in South Africa ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America ese Washington DC yabo
Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge WhatsApp Akoyo mama, you go come papa. We mama, send us the CEO yami. Akoyo mama, you go come papa.
Studio 7, siyabingelela ku Studio 7 linjani? Sakazi bethu abahle. Hayi siyabonga ukusukulela inews ezimnandi. Hayi akukho esikuphawulayo silifisela iChristmas enhle kuna ngapha emazweni.
Ngithanda ukubingelela ngilapha kokulawayo ngithanda ukubingelela abe Studio 7 onke labasakazi kuphela ngisithi khisimusi enhle kini lonke ngathi lengaba le khefe lihle siyabonga
Sanja, ne Studio 7 ya phela ungoma leyi eyirumbe zwakala lapho bathi benkosi ebitsha uChrist kande mhla ka 23 kuDisemba 23 ekuseni enyuzini zasekuseni leyi kule rumba lapho mabeqeda ukukhomenta abantu lapha ye erumbi yanilimazi ezibindi manyitshakala kumani phela nje noma ningangithumela inbox infull ikhala infull please ngiyayifuna le rumba khala njengamaka nindo like oyikwasa kwasa ayashaya le rumba le manje shaya in short
imali sibali nobuwa nobuvuka bomu nolona bolunga beliyo abantu yala benvaleni jela
Joseph and 27 have been granted. Come on, we'll do the promise that we're saying. Kai, hey, at least some of the endapas were really zundagiti. Kunzima, kunzima. I started to say this is over. Giti, want to start to say this.
Linjani yazi malakhe inkomo ukhuluma ingathi akusiwe umuntu wawomthwakazi akusiwe umuntu wesintwini kungathi abantu abaningi besona ngento eziwa ngukhulumende ubandlululo olukhona olwenziwa abantu besintwini wena uzibone ingathi uright ngokuncoma lokho okwenziwa ngukhulumende kuzoliphelela kwelinye ilanga okungapheliyo kuyahlola lizohamba liyohlala nabo khonale empumalanga laba bantu laba abesishabini abantu bethu bafeyila ezikolo kolo wona uthu right khona lokho emaboda kuqhashwe abantu bentshumalanga wona uthu right khona lokho amafemu kobulawayo avalwa ahanjiswa khona lesosibele wona uthu right khona lokho imigwaqo iqeda abantu bakithi ayilungiswa kodwa lempumalanga iyalungiswa wona uthu right khona lokho iziphi izikole zakhiwe eMadebeleland abangazitsho bathi bazakhile kodwa lempumalanga ziyakhiwa wona uthu right khona lokho abantwana bethu bafundisa isishona into abangayaziyo emakliniki omama bethu babuzwa ngesishona into abangayaziyo bona ukuthi ku right khona lokho zinuka amakhwapha malakhe inkomo kuzokuphelela kwelinye ilanga.
Ngabe ninjani emsakazweni basakazi nabalandeli baka Studio 7. Mina ke ngizothanda ukubonga kakhulu inhlelo elisidlalela zona ikakhulu lolu hlelo odlale ngeSunday uthandeko Zintimkandla esinikeza ilizwe elincane eliyakha kakhulu ekhuluma ngama birthday ukuthi wena since wazalwayo uletheni abantu bayajabula na ngokuthi waba ukhona emhlabeni bekungamazi amancane kakhulu but amazi akhayo amazi akhuliswayo bengithanda ukulibonga Studio 7 ngalokho and ngithanda ukulifisela iChristmas enhle sengani nomnyaka lozayo 2023 ingaba muhle kakhulu kulela lizwe laseZimbabwe. Ngiyabonga kakhulu umsakazi.
Kini longa mashabizini kuti unkomo longa nje longa kuyelele isibangizwe yakhala mina yakhala ngokuze ngisavale izimali kathi kwangizwa kuyilwele into yokuthi amazwane avale izimali kuyenzakala sengihambe ngazangaqeda imali angisakwanisa ukuhamba ngenxa yokuthi imali iseSouth Africa ngiyafisa ukuzohlala phansi kodwa kuyangifuna ukuthi siyazi ukuthi ukudla komhlaba wakho kufuna imali. Ngicela sibangizwe kini longa mashabizini ziprayike bengabantu ngibone ukuthi okwangikuyikwini yalwelani kuthi abantu bayadefendana hayikho ukuthi sithi siyakhuluma ngemali yethu bese ukuthiwa siyakhuluma ngezombangazi asikhulume ngezombangazi sikhuluma ngezimali esifanele izihole njengabanye abantu behola lokuyisicelo sami esikhuluma kini sibangilizwe ngoba siyazi ubuso benyoka ngoyese ewaqala inampunzi imaheba asuka lapho kwa-MTD so usigonga sikwazi ukuthi waqala hambo waqalele ekuzeni MTD usigonge sigonge siyamazi kodwa ubuso benyoka waqalele emaheba emaheba kusuka lapha sala MTD so sonke siyacela kuke konke bantu bese ngikhuluma labafowethu laba abaningi baziyo uMpisi uHayina acela uHayina liyi-second imali yami yasivalwa ku-2010 still manje ngiyasokola ngiyacela kini lonke Hayina noBomen waseplant uHayina ngazi ngowasekhesi nabanye labo maphosa ngiyacela kini lonke mahlaba ze-second ukuze lami imali yami itholakale lami ngifuna ukuthi lami ngidlele abantu bami sengiselele ezukulwana ngisela abantu ngiyabonga.
Chabulisa lokho kwenziwa abantu beplant siyabonga chabulisa ngathi izindawo ngezindawo ngagcina ulimi lwazo lugcine ngoba nje ezimbabwe akusishona nesindebelo akusemashona namandebelo ahlala lapho siyaziqhenya ngabantu beplant siyaziqhenya nabasegwanda nabafuna ulimi lwabo lube sezikolweni lungatshabalali aluhlale lukhona siyaludinga ulimi lwezakhamizi bezigcinela indawo zabo siyabonga.
Studio 7 salibonani ninjani? Hayi thina siyophila mpela akulantwembi baphila njani abanye bonke nje bonke zihlobo zethu zonkonkomo okande bonke nje bonke umabulasi bonke baphila njani? Hayi thina siyaphila ya siya pila mpela ae sitele zindawo zendlezi ilisipa zona sivile manga ni mafoni ilisipagile zona zimnandi ya ule nisuka ilisipagile man ilisipagile zona ntela nimbali yamyotu yamgari vili bale sivile yumo kumaru bale bale mpeli ngeni yuantini ngeni ae binti kemponi selapa uya uza laba bantunaba nave kuluma Mr. Chris nave kuluma uza beti ee matebele lende ee zindela ze raiti ee watini watini yei wana manga lawa wandula vezano lawa wandula vezano wala manga wala manga wala pigisi ntuba yenza wangu vula lawa kukubile mfocholo isu wapo le pigisi betipe na wakwazi lawa wandula wabalunga ngala wabalunga katezi nga sikuma kanje so hampa ngumtua mungu nye roti utua matupos roti utua kusechaja buha uzubone kutu mkwa kunjani akula mkwa ku ima ya ama chacha usmiti semilili iliki nganga kwa siliche lia mile ndele amilili umila usela mutesu kambayo haba mako tuweza wantu wakona za ikuti nje kuti lati ya wantu usirongo uti chungazo mpupu kupele ya tuwa kichi mange mpupu uja kupele uja hii ndi etupa ikila nga kumiwa kunumba hii ndi mfa kulaga lo tanki nyabonga 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 mkomo nyabonga sebo zami nyabonga chonga tanki
siyahlupheka sicela amazwi namazwi ngendaba yabo abantu bezanuphela ukukhohlisa abantu kwabakwaziyo bengakhulumi nizobe khuluma amanga intsha igcwele ekhaya kayisebenzi lutho kwakula misebenzi kambe indaba bengazweli abantwana bezimbabwe balungisa ilizwe babheke ukutshontsha izimali abantu bezanuphela babonakala ebulentini betuchamisa kabo labo kodwa kababotshwa uJob Skhala wabotshelwa into efana nale bona abayiqukuzelayo kodwa kwababotshwa ngoba amapholisa ngabezana ojaji ngabezana kambe kuzaze kube nini bantu bezimbabwe sihlezi sikhangele ukuthi zanuPF kayenzi kahle asivumeni zanuPF ayisiphathe kuhle abantwana bafundile abantwana babanamisebenzi baqamele izetifiketi ngoba imisebenzi ingekho besuka ezweni lezimbabwe sizwe besiya kwamanye amazwe besiyahlupheka njalo kwamanye amazwe abanye bayatshaywa abanye bayenziwani kwamanye amazwe siyakubona kusenza ilizwe lakithi kalinamahloni umongameli wethu akabi namahloni wokuzwela abantwana bakhe begcwele ilizwe lonke behlupheka kangaka yena ngoba ezibona yena ezidlela kahle bengahlupheki benza abakufunayo ebantwini kodwa lizazilifike ilanga benza kanjalo Nebukadnezari kodwa babonakala sebehleli egangeni besidlala izinyamazana ngokuba isikhathi sasesifikile lisiyeza esabe isikhathi luyeza usuku lwabo ngoba kabasizweli ngoba abalandi balathi kodwa bafuna ukuba sefuthi bavule.
Let's go.
ingoma ye Big Naza. Sithi ke lala ngokuthula mampintsha yena obhubhe ngomgqibelo. Kwezimelika asebekhala emazweni bathi lanxa indingeko zokuthakazelela ilanga lekhisimusi ezifana lokudla lempahla entsha kutholakala lula, ilanga lekhisimusi emazweni liduma. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York, umnumzana Busani Ntini, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umehluko ukhona kakhulu babagande, ikakhulu singathi siyakhangelisisa indlela ikhisimusi yayiyo sisakhula sasengabafana. Kwakusiba lilanga lokuselebrate, lizavuka letsha ibreakfast elamabhanzi into yonke enhle, lihambe echurchi liphenduke lichaye ibrunch libhode imizi lemizi yezihlobo lizikholise lunch. Kuzabuya ilunch, then after lunch kuchaye zemgido lani lani lani, kube lilanga nje elihle elibusisekileyo kakhulu. Kodwa lapha eMelika ilanga lelekhisi most liba to commercialize, lilanga lokuthi abantu bafuna ukuthenga izinto ezithize. Abantu batshona belayinile ezitolo befuna ukuthenga izinto, akufanani lalokho esasikwenza ekhaya. Kodwa ngiyananzelela njalo ukuthi lakho ekhaya khathesi ikhisimusi ayisafani lakudala. Abantu sabathatha imikhuba yakwamanye amazwe, kodwa hayi ayifanani ngitsho namhlanje. Ikhisimusi yekhaya ilokukholisa okukhona. Lapha eMelika nje okuqakathekileyo ukuthi livuke litshintshane nama-gifts, then lisuke lapha liyekudla idina ilunch kumbe idina. Abanye siyahlangana singabangani, kodwa abanye liyasenzela nje lalodwa ikakhulu isikhathi sekhona. So hayi, ngaphe emazweni ikhisimusi ingani i-commercialize kakhulu, ayifanani naloko ekhaya.
Lapha eMelika baningi kakhulu yini abalinanzayo kumbe balutshwana?
No, abantu baningi abaselebrate ikhisimusi, kodwa beyiselebrate for ama-different reasons. Bakhona amaKristu aselebrate-ayo bekwazi ukuthi ilanga lokuzalwa kukaJesu. Then kube khona abasebenzayo nje ukuthi hayi holiday njalo, bebekhona njalo abanye abezezinye izinkolo bakuthatha labo ngeyindlela. Kodwa ikhisimusi lapha eyaselebrethwa sewazibele umuntu wonke uyamelela lokho kuthiwa yi-White Christmas, kulo Santa Claus omelelwayo okuthiwa uvela khona le enopho ezokupha abantu ama-gift through irozenini ichinini lapho okomlilo khona. So iyaselebrethwa lapha ngobuningi babo, kodwa njengoba ngitshilo phambilini ukuthi i-commercialize into yakhona. USanta kumele alethe izipho, okutshoyo ukuthi kumele abantu begijime bethenga ezitolo, kufihlwe izimpahla, kuzivulelwa abantwana ekuseni ngakufake ngaphansi kwe-Christmas tree. So ngapha isuka ikhisimusi yakhona kube lokuthengelana izinto kakhulu ngesikhathi sekhisimusi.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York lapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela. Ilanga lekhisimusi elalonyaka belindikindiki ngenxa yokuvalwa kwamanzi lamandla kagetsi, ngapha iningi likhala ngokuthi alilamsebenzi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni zithi lanxa indingeko zokuthi zithakazelele ilanga lekhisimusi bezikhona, udubo ukuthi leli langa emazweni liduma. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.